indaba ezimthethwandaba lezi ziya ngokuthi ifike emthethwandaba yabanjwa njani. Amadokotela ngafika athi baku-strike, i-strike siyabe singekho emthethweni ngoba umthetho welizwe ule procedure yokulandela i-strike nxa ukuthi abantu beza kuya ku-strike. So kungekho emthethweni kungenzakala ukuthi amadokotela afake icala bathonisiswe banike isigqoko esithize. Kodwa bangafika emthethwandaba bafike bathi bona hhayi thina ukubuyela emsebenzini kasasa kodwa lapha yindlala siyehluleka imali elisinika yona nazo. Sijaji imali abasinika yona yileyi laleyi laleyi isike iphelele la bangafika ufike lapha siyabuyela emsebenzini. Ujaji angabona i-argument yakhe reasonable. Ujaji angarula differently. So kuya ngokuthi bafike kujaji bafika bathini lokuthi ujaji yena ulalele wasuthiseka yini abakukhulumayo. So kuya ngokuthi amagqwetha abameleyo ayibambe ngayiphi indlela indaba leyi nokuthi emthethwandaba kumbe inkantolo ezalalela indaba leyi ujaji uzathini. Kodwa bafika bavuma ukuthi baku-collective jurisdiction hayi lapho ngabala ndawo lapho bangama khona umthetho uzabathatha.
Kodwa bangabaxotha yini umsebenzi wena ngokubona kwami?
Bangabaxotha umsebenzi bese bebaqhatha kutsha babanike ama-conditions achiyeneyo ahamba evala izikhala lezi ezikhona ezenze baya ku-collective jurisdiction. Kodwa bengikutsho-ke mina yokuthi ungaze uzivale izikhala lezi ungalungisanga uhlupho lweholo engike ngakhuluma ngalo uyakubuya zivuleke futhi izikhala ubuye ubuyele futhi uyeqala kutsha.
Nxa kukuthi sizokwenziwe konke lokhu kumbe baxothiwe kumbe bakuxotshwanga wanibona ngizani vele kade kungabangcono ukuthi balubambe njani udaba lolu?
Yikuthi bale belokhu bekhuluma ukuhambisana emthethwandaba amboni kunganika impumela ezanceda umuntu ngoba sikhuluma ngezisebenzi esithi zilama-specialist skills. Ungaze uzixotshe akula mnye umuntu oza kuyamdobha kwenye indawo umfake khonapho uzakubuya ubuyele kizozo nezosebenzi uzozithi hayi madoda abafuna umsebenzi kabangene ngale ndlela and bazaphenduka futhi bona labana abantu besinye isibanga kodwa udubo into ekhona yokuthi udubo luyabe lungaphelanga akulungise udubo lweholo. Ebesingakusiza thina njengamaZimbabwe ukuthi ngabe uhulumende uyahlala phansi lamadokotela azwisise ukuthi lanxa basuka umtima negotiation ephakathi kuqakathekile ukuthi yena njengomqhashi abuyele ababize ukuthi hayi madoda buyanisuze khuluma kunokuthi kuyiwe emthethwandaba ngoba emthethwandaba kungaze kuphiwe isigwebo kumbe kuthiwe yanini lapha uhlupho kaluyindawo. Ngijayele ukuthi indaba ze-labor you can't resolve them ngesilungu through litigation only.